Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba weConstitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwedelimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles wakweleBhilitane.
Sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolo waye ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair.
Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni semaNdebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha-ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi-ke ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Ibandla leMDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwedelimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla leMDCT Mnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kuqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kwe-constitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama-technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelane lelo daba kade silulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethwandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa bazihlolisise ezingenza ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukati thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu, nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akula nto esizayenza ukhetho siyaya kilo besivele silungiselela ama-candidates ethu sesiqeda lathi njengamabandla wonke kuyiwe khona ekhethweni. Kodwa siyakubona nje ukuthi zinkobe ezilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya kuya abantu belokhu besukuma bevuleka, iningi livulekile amehlo namhlanje ngento yenziwe i-MDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile nsolo livele lizisukumise noma ukhetho lungakabi khona. Bazasukumisa abanye singakayi ekhethweni, bazasukumisa abanye kuphela ukhetho. Kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu. Kukathi bekungaba lula konke lokho ngabe i-constitutional court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo evela kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lo wake waba inhloko kahulumende weleBhilitane uMnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andubana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotshweni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walaba ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizimisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowa engumongameli weBritain ubaba uTony Blair, sabona ehlangana lo mama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth. Konke lokwana ngesilungu babeza bethi ngama-side show ento abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Yikho phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo. Njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje, so iminyaka engamashumi amabili lantathu, which is 23, besingela budlelwane bona lobo ukuthi kona iBritain ingasinxusa entweni zabo, ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo. So khonokho nje ukuthi kona sinxusiwe kutshengisa kubantu hayi sokuncibilikile, sokukhulumeka, ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondana lomunye umuntu lapha elokuzeni emhlabeni, kodwa sifuna ukubana sizwalane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth, njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayiRhodesia laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama-sanctions kodwa laphumelela lilomnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokhu?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zonalezi enyabo Commonwealth, njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none, ukuthi una sifuna ukuthi una sidlelane nomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa. So khonokhu yikho kwenza ukuthi kube mqoka ke kubana sibe khona enhlanganisweni zezindaba Commonwealth siphila sonke labanye abantu ndawoni siyakwazi ukubana even singakhangela indaba ye Rhodesia befakela ama sanction kodwa phela babe yikith and kin kwakungabantu bani baba ngeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandana ngayo labantu babo ungakhangela even nxa utakufuna ukuba lo budlongudlongo baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswele komuntu one kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu so asonto emangalisayo yikubona even ama sanctions ababawafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubona bawabhaste ngawo just yakubona lathi sinje sekhonapha noma besikuma sciences labo abe-Britain labo America besiloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo China bebeloko besincedisa nangabe baceleni labo Russia yikho okuthunyayelwa Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla leAfrican People First libe lomhlangano izolo lomphathintambo ezenzakala elizweni leSouth Africa umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abalamapermit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayowavuselela kundawo zamakiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla le-African People First, unkosikazi Julie Pillay Mbutuma, uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amarisithi okuvuselela ama-permits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo zeSouth Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu leInternational Lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla leAPF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke abangabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke ngezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuzwe kumbe isizwe saseSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe yispecial case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khonoko elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi ungasitshela nje ngamafeatures ukuthi selikusibanga sibe.
Yebo kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolo lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana phakathi kwebandla le APF lapho ibandla le MRP elahamba layafika ke eThekwini lapho kunama office ye APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours xoxisana ngendaba langodaba lokumthwakazi nokuhlukumeza kwabantu bakomthwakazi kwase ke sasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhla ka 1 May lapho esiye samhlela ke sekunama stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke loluhlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku wabake nomthandazo owaba khona ke wawophethe ngubishop Comfort and then ke kwaba nezikhulumeli ama stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi kuza kuba na neminye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhla ka 7 lapho ke SES ahlala lebandla le APF saxoxisana futhi kabanzi ngenhlupho nangalokho okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi ke bahambe bephethe udaba oluthini so baye baya namhlanje ke mhla ka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe Home Affairs uAaron Mtswaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lokumthwakazi
zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njenge political party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifinyelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge APF.
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uZulu wemadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi uZulu kasabanjwa umthetho ukugqoka ama mask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndinjani basabazi labalaleli, hayi siyabonga izindaba, hayi ngimzwile uMagalela Mafasibanda ipowerethi yabantu besindebeni ngabehlisa umoya bebambane bukhitshwizane. Ya yena umbono omuhle mpela kodwa ichi kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasibanda baseharare le bona vele bazitshele ukuthi bona yibo abaphathayo anishabona into yahle yamoshakala khonaphana ngeunithi ukuthi vele bona yibo abakhokhela yonke inhlanganiso nje ibe bawukhokhelayo abangapha emhlubeni wesindebeleni bahlala bengamasekeli unje lawo Magalela Mafu uyakwazi ukuthi vele awusoze ube yisikhulumeli se-TCC uzadlala uyisekela uzuye kufa ye kumbe kuzeke uzuye uyishiye leyo TCC ujoyine elinye ibandla uzamele uyisekela ungaze uyingene kamonzoro ungaze uyingene kabani ezilwe yingokhela muntu waseharare uzahlala kuphela uyisekela so kanti ungapha emathempeli ndabona abantu abakhokhelayo yini andiso siyazi ukuthi umbuso uyatshintshwana sesibonele ngoba America betshintshana abantu ngena obhaba abantu abamnyama sibone South Africa batshintshana imibuso kanti ngale ke eZimbabwe kokuthi akudinde umhlobo wane ophathayo lomunye umhlobo ophathi yini yikho sokukhoza ukuthi abantu bengazwani MRP ithi hayi ngolo lathi sizimele sona siziphathe ngabo labo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha. Siyabonga.
Zanibonani bantu bakhitshile njani ngezindawo hayi siyakubona lokho kuzisa ubuhlungu okwenzakala elizweni lakithi. Hayi mina ngihlezi ngiyala ngithi iZanu PF ngeke litshintshe ilizwe lakithi laba ba selfish too much inhliziyo zabo zimbi kakhulu abantu labo aso sobantu abangalungisi izwi libya ngoba into yonke bafuna ibonelo kibo into yonke phela azilihlazo uma ungakusizwa ukuthi umntaka mgabo lamaplaza ngu21 uthi yabheka inizwi ukuthi linjani hayi kuzisa ubuhlungu lo ubuso uzibuza ukuthi abantwana bakamnanga kwabo nabalengaki amaplaza 21 ah lokhu kuya yazi ukunyoka yamangaza ngempela inotho kusho ukuthi banotho kungakanani ah kodwa abaliqedeli izwi lezimba ah balibulele impela baliqeda dududu liphelile izwi lamaphoyisa lamasotsha athunywayo ukuthi ayebulala abantu ahlukumeza abantu balani bona bahamba becela amalift gabala mota bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili bathini bona mawesizwa ukuthi umuntu ongakaze alwimpi ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani kulamaplasi angu-21 bona behamba becela amalift isuku zonke phezu kokuthunywa ukuthi abayebulala abantu phezu kokuthunywa ukuthi abayebopha abantu amaphoyisa lamasotsha la angithi uyabona ukuthi vele amaphoyisa lamasotsha azahluphekeza yekufa beprotector abantu abatshontsha imali bekujwalisa ezindlini zabo omnangagwa labo
ngitshona njani istudio ngitshona njani istudio phela nike ngibale lami audio yami bakithi kambe suku zonke ngidlala lokhu engifaka nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthi yena usevela eBritain sevela kuyabenza ama-mega deals kunini ama-mega deals ayakhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyelayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
nani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke mahovedi nazi izindaba ke lonke likhuluma ngawo amaplaza akhiwa alenzeni kalilawo li konza kini ke mahovedi lonke likhala lithi yeyeyeye bantu bakithi asilwelanga ukuthi omunye kunothi omunye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwe lethu njengokuba sayesilile sayesithi kulabo lokuzeni amalokuzeni labo obhushwa kathi lisithi obhuzwa bana besebenza labo bebuye bezosithathela bebe ngobhusha sishi bethathe yonke into zibe ngezabo so
kodwa ke ivoti vele ngento efanele ibe khona ngoba izano yena ifuna one party state iyefuna ukuthi ngaze kungavotwa kube one party state yona le esenzwa ngoSmith babethi bakhupha yena kodwa ke bona bafuna yona hayi asibambaneni asibambaneni sekuyiwa khona emavunya abo
linjani linjani kustudio 7 hayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi mihla ngemihla ngithi qhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zona izindaba mina bengithanda ukugcizelela baka Studio 7 ukuthi kukhona imbono emihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidlali emoyeni imani ngokudlala imbono yabantu ababingelelanayo mani yabo kumbe livule indawo yabantu ababingelelanayo uthola ukuthi umuntu uzokhuluma nje ebingelela umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba lube ngolezindaba sizwe imbono yabantu manje kuyavotwa sifuna ukuzwa imibono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala South Africa ngiyabonga
yebo 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 makusema khuluma silapha igama lami khona Bomo phuma ngasekhaya lupani labantu abona ku 41 ye siyaziva izindaba zimnandi zivela kubo 7 lola ikhulume lakhe ili funa livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka kuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igungu yakhe lo hayi ukhuluma isiqiniso uqiniso lihle uthona sisithi mashona siwa bantu umbuso ubandezela izanu asikhipheni izanu bantwana bekhaya bantwana abahle asikhipheni izanu izanu yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emalayini boleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu ukuntuleka phumane embusweni phumane embusweni siyalicela get out lehluleka akulamzame luzama iwani alilasihawu futhi labantu sengithi ngaphakama le audio izwakale
Shalale zimbindaba madoda lapha empilweni uhluphe sinalo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu webona abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu sonke singabantu bakaKristu then kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli bengadlelani begcina bengazwani ngoba ma ukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana kuba nzima what I'm talking about respect to each and every individual a creature of God i-creature kaNkulunkulu ngiye umuntu wonke ngekaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuze uhloniphe ngoba nyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa mayethethisa umuntu umthethisa ngefoni akamkhangelanga waye ungamthiki ungayikuye uyemtshela direct kunokumtshela indirect so mina into engiyizamayo lapha ngithi bantu bakithi ake sihlonipheni umhlaba ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele okuhamba ungalavalo uhambe ungesabi ukuthukana is not politics that is a radical thing futhi engasoze kuncedise ngalutho wena ozifakele i-stress mahara ma ufanele ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise don't talk about tribe lokwana kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu umuntu ekhulume lolu limi onongalukhulumiyo omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalukhulumiyo kodwa zonke izidala zikabani zikaNkulunkulu lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane uma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzoze ukungena le nhlamba inhlamba vele yakhe yakhani ngoba ayiyakhile ukuthi inhlamba yakho inzondo izondo uma isikhona liyagcina lingasezwananga umusa wenkosi uJesu ahlale kini udumo nofefe lobudlelwane omunye uhlale kuze baphakathi yami
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo imbadalo yemfundo sokuyindaba egudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. Ubathabele Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama visiting loba kazi ukuba khona bazasazisa in due course but ama-fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti-challenge engibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network izikolo vela zivoma ukuthi umntwana angene ngabhadalanga fees ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenze lo umntwana kwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangkhona ukuthi kwane konke vela ikwane
omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhanyelwa ubhubhanelwe COVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga apheleleyo ngamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo yaneleyo hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo baza kuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwa this term izikolo zivulwa hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo and the esikolwe hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele kuhle sibila abantwana esikolweni kulithemu akufanani ndakwezinye indawo batshe baziqoshe ngelanga lakuqala. Kuthi bedana bangabhadalanga kodwa athesayi bazingenele sibili kuthi
unobhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngasikhathi sinye. Kumbe abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30.